Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 25 kumbimbitho 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leZANU-PF liqhube ukhetho lwalo lwama-primary elections olokudinga abazalimela kukhetho lwezwe lonke namuhla, kodwa abanye abasekeli baleli bandla behlulekile ukuvota ngoba amabizo abo ebengekho kungwalo zebandla. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa esiphume kufilimu ye-Al Jazeera siziqhenya ngemisebenzi yenkohlakalo ekuthengisweni kwegolide. Umnumzana Hubert Angel uthi akalacala alidalayo. Abesifazana beBethel eGwanda South bathi sebesenelisa ukuphilisa izimuli zabo ngesivande abasisungule ngo-2019. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuyisiphithiphithi namuhla abasekeli beZANU-PF bevota kukhetho lwabo lwama-primary elections bedinga abazabamela kukhetho lwezwe lonke olukhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. Kodwa bekule ngxabangxoza kobulawayo lapho abanye abasekeli baleli bandla abehluleke khona ukuvota ngoba bethole amabizo abo engekho kuluhlu lwamalunga eZANU-PF. Kubika uEzra Chisaspanda.
Bobulawayo abasekeli beZANU-PF baphume ngobuningi besiyavota, kodwa abanye baphenduke bethukuthele ngemva kokuhluleka ukwenza lokhu ngoba betshelwe ukuthi amabizo abo ebengekho kungwalo ezitshengisa ukuthi bangamalunga aleli bandla. Esithishini esisodwa kuphela lapho bekuvotelwa khona ku-Ward 26 emganwini, abantu abalikhulu behlulekile ukuvota ngalesi sizathu. Abasekeli beZANU-PF labo bathi amabizo abo akhitshiwe ngabomu ngoba inkokheli zaleli bandla zilabantu ezifuna abanqobe kukhetho lolu. Omunye wabo unkosazana Selina Chiromo.
Amasenethi sabhala avelifaywa, but thina amasenethi wonke awakho baba. Thina njengathi sibone ngikita mangena, sitholisele 1 out of 9.
Omunye njalo umsekeli weZANU-PF uGogo Mandebele uthi uzwa ubuhlungu obukhulu ngokuvinjwa kuvota libandla lakhe. Ngakho uthi ufuna luphindwe lolu khetho.
Uvuke kuseni sibili. Ngijabulile lami ukuthi ngizovota, ngizofaka ucala. Nga ngifika ngifika ukuthi ifeli yethu isenza ngakhona amabizo kawakho kusicaphulile.
Umnumzana Sipho Gandari layo uthi uthole elakhe ibizo lingekho.
Akufuna abantu ababafunayo yibo abalamabizo abakhona bazama ukucila.
Obekhangele ukhetho presiding officer ku-Ward 26 umnumzana Ntando Dube ukufakazile ukuthi ngempela abanye abavotanga ngoba amagama abo ebengekho kumasel.
Hlupho nje kuphela olukhona ngabantu abangathola amabizo abo. Amanye amasela abhaliweyo angekho kulawa thina esilapha. Abanye bakuzwisisa, abanye akabakuzwisisi. Yikho nje ongani kuwe wabantu kuba nekuyi-commotion imbijana. But we managed to tackle that.
Ilunga ledale leZANU-PF Politburo umnumzana Chinga Dube uthi ingxabangxoza le idalwe ngabaqhuba lolu khetho okuthiwa bazimele bodwa abe Forever Associates Zimbabwe Trust, bona ababikwa bephiwele umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Angikwazi ukuthi kwenzeke abaphambanisile bekabaiaanisa bahlahlile bona babe okuthiwa yi-trust laba abahambisa obe-trust abangenamabizo kuyasala kunjani angisho.
Endaweni eziningi zemathele North le South kubikwa abantu bavote ngokuthula, kukanti amathrend West kukhanya amaphepha okuvotisa aphuzile ukubuya. Njalo ukhetho kulezi ndawo lubikwa lulakho ukuqhubeka kusasa ngoba abantu bebaningi kakhulu. Umnumzana Christopher Mthwanga esikhulume sebandla le ZANU PF.
Ukuvotisa emashonala nje akwenzakalanga kuhle ngakho ukuvota ngeke kuphele namuhla ngoba amaphepha akafiki.
Emijenzi yasemaswini ngokhetho lolukhane lokwenziwa kusasa lungedlula ukhetho lwezanu PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwazisa uZulu ukuthi ukhetho lwezwelonke lokudinga amakhansila amalunga ephalamende kanye nomongameli welizwe lonyaka luzaqhutshwa ngaluphi usuku. Yimele sitho 7 igama namu Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lwezwelonke obeluqhutshwa lugatsha lweZimbabwe Electoral Commission olwe-mobile voter registration oluqale mhla ka-12 lugqitshwa kusasa. Phansi kwalolu hlelo iZEC ibiphuma ijumo isiyabhalisa abantu ezabelweni. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa emazweni ase-Europe lawe-Americas, umnumzana Hubert Angel, yena ophume kufilimu yomsakazo we-Al Jazeera eziqhenya ngemisakazo yenkohlakalo wethule umbiko namuhla esithi akulalutho olubi alwenzayo. Umsakazo we-Al Jazeera ngolwesine wethule ifilimu eveza imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ekuthengisweni kwegolide kwele Dubai. Kule filimu u-Angel utshela intatheli zindaba ze-Al Jazeera ukuthi uyenelisa ukusebenzisa isikhundla sakhe ukuzithwalela imali engcolileyo engatholakalanga ngendlela ezinhle efika ku $1.2 billion angenelayo eZimbabwe zibe seziyisebenzisa ukuthenga igolide okuyimisebenzi yenkohlakalo athi uMnangagwa uyayasi. Kule filimu ukhuluma njalo lo nkosazana Henrietta Rushwaya oke wabotshelwa ukuzama ukuphuma legolide elizweni ngudlu. Kodwa kumbiko wethu lenamuhla u-Angel uthe abe Al Jazeera wabamukela ecabanga ukuthi ngabatshali bezimali abaqotho engazi ukuthi yizigilamkhuba. Ulandule njalo ukuthi uRushwaya nguye okhulumayo kule filimu. Kwamanye amafilimu azayo u-Angel ubikwa ephuma ekhuluma ngodaba lwegolide lomkamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lendodana yakhe. Kodwa uhle wakulandula namuhla lakho wathi labo kayisibo abakufilimu.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampaba fobembula.
Abesifazana beBethel eGwanda South bathi indlala sebeyizwela kubomakhelwane ngoba sebesenelisa ukuziphilisa ngenzuzo abayithola esivandeni abasakhe ngo-2019 bencediswa ngenye inhlanganiso ezimeleyo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Unkosikazi Angela Dube ngomunye wezakhamizi zeBethel ezingama-42 ezabamba ikhaza zasungula isivande seProgressive Horticulture Garden ngenjongo yokuthuthukisa impilo zazo zincediswa inhlanganiso ye-Hand in Hand. UMadube uthi kusukela ngo-2019 beqalisa ukulima kulingadi ngokuthelezela, impilo zabo seziguquke zabangcono kakhulu ngoba sebethengisa izilimo zabo lezithelo.
Silezihlahla, silenesari, silemibheda yethu esiyilimayo, embhida, lamabhathanathi, lamatamatisi. Khathesi kunje silemalemoni angu-1350 asemibili, leyinye ivarayethi amagwava, amapopo, lamagrephu.
Intokozo kaMadube labanye bakhe abalima kulesi sivande ivele sobala ngolwesithathu lapho abaqhube khona umcimbi wokuthakazelela ilanga labomama ele International Women's Day lona elinazo emhlabeni jikelele mhla ka 8 kulinyanga. Omama laba babuthane bebukisa isivande sabo beziqhina kakhulu ngemsebenzi yabo. Unkosikazi Gertrude Ndlovu laye ubekhona.
Ngizelo kuningi kakhulu. Abantwana besikolo ngiyabhatala. Ithukela ngiyathenga, impuphu ngiyathenga. Angisakwazi ukuhamba kubhoda ngemizi ngithi ngicela impuphu ngoba ngisebenza phakathi kwalindadi. Ngizilimela.
Ngaphandle kokulima, abesifazana laba bathayelana imali baphinde bayibolekise. Kutsho unkosikazi Maria Mkoni.
Sifusha imali ngenyanga ngenyanga. Sifusha imali eyi-R50 ngomuntu ngenyanga. Singayifusha sesiyibolekisana. Singayibolekisana imali leyi sesizala emuntwini. Esithi ibuya labantwana. Uwe ungathatha i-R100 yethu ibuya ile-R20 phezulu.
Abesifazana laba bade ukubambana kunhlelo zokuzithuthukisa kubapha amandla okuzimela lokuvikela amalungelo abo. Nangu unkosikazi Siceliwe Moyo isakhamuzi sesengezane.
Omama kudala sasingabonakali singabantu, omama bebangavunyelwa ukufaka imbono.
Umbuthano wabomama laba ungenwe iziphathamandla zengatha zikahulumende kanye lezinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela inhlanganiso kahulumende weMelika ephathisa kakhulu uzulu weZimbabwe eyeDreams. Iziphathamandla salenhlanganiso unkosikazi Nicholas Banda uthi balomlando kuphathisa abesifazana ikakhulu kwezempilakahle.
Sikhangele amankazana aleminyaka engu-10 kusiya ku-24. Siyanika amaphilisi e-family planning, siyanika amaphilisi okuzivikela umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Abekomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana eZimbabwe Gender Commission bebekhona labo kulombuthano bejabula ndawone labomama besifande se-Progressive Horticulture Garden. Umnumzana Daluhle Sifanda ngumqondisi wale commission emhlubulweni emaNdebeleni.
Isothe commission siyayenza sikhangelisise kakhulu ukuthi kathi yiphi imigoqo evimbela ukuthi abafana namankazana bangabi namathuba alinganayo.
Umqoqo wenhlelo zamabhizimusi kunhlanganiso ye-Endinent unkosikazi uNami Dube uthembise ukuthi bazaqhubeka besebenza labomama be-Progressive Horticulture Garden ngokubadingela imikambo emikhulu yokuthengisela izilimo zabo emadolobheni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisebhethele eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilaye namuhla.
Ibizo lami nguSenator Lillian Chimbias. Athi ngikhona ku-opposition iku-MDC Alliance khathesi ke since 2021. Hayi ngachiya. Ngijoyine iZANU PF sibili ngezizathu eziningi. UPresident ED Mnangagwa uthathe ilokuza ipower and uthathe khathesi, kodwa mina mbona ukuthi wakhona oyasebenza efuna ukubambanisa abantu, efuna ukubambanisa iZimbabwe, ufuna ukulalela umuntu wonke. Yikho waforma into ethiwa yipolarity. Umuntu wonke ekhuluma ukuthi thina sifuna lokhu, thina sifuna lokhu. I-open door policy yakhe inhle. Ukhuluma lama-vendors, ukhuluma labasebenzayo, ukhuluma lama-business community, ukhuluma lama-miners. And nxa sikhangela i-development oseyenzile, lizabona ukuthi Bay Bridge yelitshiyeyo 3-4 years ago sintshintshile, sinhle kakhulu. Sokule parliament entsha enhle kakhulu ekwana abantu bonke 210 ukuthi bayahlala be-debate
Angikhulumi ngiyakhuluma izinto ezinengi, ngikhuluma ama roads, ngikhuluma ama buildings, ngikhuluma ama clinics, ngikhuluma izikolo, bonke lokho kuyenziwa yi Second Republic ekhokhelwa ngubaba wethu u President Edina Ngakho. Yelina, mina ngithi kuthi izinto zonke hayi sezihamba azonke zi right. Kodwa mina mbona umuntu ozamayo ukuthi izinto zihambe kuhle. Liyakwazi ukuthi la iAmerica ilama street kids. La iAmerica ilabo abantu abalendlala. Liyakwazi ukuthi kulama areas alabantu abalala phandle, abanye balala under ema bridges. Kodwa sikhuluma nge first world country. Lingakhangela iUK layo, ilabo abantu abanjalo abakhalayo khathesi bayakhala ukuthi silendlala. I-government ayisiboni. So mina nxa ngikhangela ukuthi u-president wethu, u-president Edina Ngakho, uyazama konke ukuthi izinto zibe right.
Abanye bakhonona ukuthi umnotho welizwe uyawa, akulamagetsi, izisebenzi zikahulumende azilaholo elithe xaxa, abantu bayalamba, akulamsebenzi.
Zana sisi wami, and ngicela nje uzimzwisise nanti. U-president wethu uyenza into yonke oyikwanisayo ukuthi iZimbabwe abantu bahlale kuhle. Ngithi khona mina khathesi nxa likhangela nje opposition lingitshela ukuthi mina ngubani ozangena sibili ekhuluma ukuthi mina ngiyakwanisa. Le confusion ekhona ngithi mina akula lizwe elingalama problems elingelankinga. Sifuna ukukhangela iSouth Africa bayakhala lawo akulamagezi. Sifuna ukukhangela oMalawi, sifuna ukukhangela ezindawo. IZimbabwe ingcono yiproblem ekufanele ukuthi thina as a country sibambane ukuthi ibehle, ukuthi wakhona into le iphele eEurope, eAmerica. Nanti abantu abanengi basebenzisa igas, ielectricity, siphomba ukulayitha nje amaglobe, amalights, lalala. Nanti umntanami omunye oseUK ade ngitshela ukuthi because eUK for example, to warm themselves they've got these heaters in their homes, they cannot even afford that. But if you look at most homes, they use gas, okay? They use solar, okay? So, akula nto singayikhuluma ukuthi no, hala palu, no, this and that. And we have to support our government. But how can we, if we keep on advocating for the sanctions? So, to me, I have no regrets. I joined ZANU-PF willingly. It's my democratic right.
Leyo bekuyingxoxo Senator Lillian Tembos. Ilunga lebandla leZANU-PF. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Ngali tshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Gifa Wajabi Bango Dube. Sihlaziya udaba lokuguquka komkhathi.
Udaba lwe global warming babu Gande ludaba oluliqiniso njalo ludaba olwenza ukuthi izinto eziningi zitshintshe ikakhulukazi isimo somkhathi. Ingakho sibona ukuthi izulu kathesi silisina ngendlela ehlukileyo kulaleyana ekudala ngisho lokuqanda akusafanani lendlela okwakuqanda ngakhona kudala. Baqinisile abasho njalo ngoba kakhulu okudidemayinayo okwenza ukuthi sikubone ukuthi ngempela kuliqiniso ikhona indawo kuthiwa yi-Greenland. I-Greenland lapho okule glacier khona okwenelisa khona ukuthi ama-scientist bahambe bayestadisha bayekhangela bayebona ukuthi ukuncibilika kwama-ice lawana kuncibilika okungakanani njalo ancibilika ngezinga elingakanani ngokuphangisa okungakanani ngemva kwesikhathi isikhathi singakanani okutshengisela sobala ukuthi kathesi ama-Iceland asincibilika masinyane ngesikhathi esifitshane nje uthola ukuthi indlela asincibilika ngakhona asincibilika kakhulu okuyinto eyenza lakhona ukuthi ama-sea levels akhuphuka ephezulu sigcina sesibona sesiba lezinye sibona sesiba lezikhukhula zamanzi izulu lisina okudluleleyo nxa lisina okwesi sikhathi nxa ukuthi ilanga lichize kakhulu lezinto zakhona azisenzeki ngendlela eyayisenzeka ngayo kudala ngendlela okwakumaniseka ngakhona imbandela yakho khona lokhu kathesi izinto eziningi ezigaywayo njalo labantu sebebaningi emhlabeni abantu abathenga lezi mota esizidrayivayo izimota ezikhipha ama-emissions amaningi ayenza ukuthi i-global warming ibe khona okuyinto abanye abantu abaningi esingakunanzeleliyo sithi kwesi sikhathi nxa kukhuluya sikuthatha ukuthi hhayi yizinto zesikhiwa kodwa noma into zengaphi kodwa-ke ngathi siyakhangela ama-flazi nxa isenzakala noma ukungani kwezulu nxa kusenzakala akwenzakali emazweni amakhiwa kuphela kodwa kwenzakala umhlaba wonke jikelele okutshengisela sobala ukuthi kufanele ukuthi ngabe udaba lwe-global warming ngabe lungenelelwa nguwe wonke umuntu sibone ukuthi omunye lomunye umuntu ukhona indima ayidlalayo to ensure ukuthi siyakuvikela lokhu ukuthi kungaqhubekeli phambili indaba ye-global warming
manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ikakhulu kulabo abavela emazweni afana leZimbabwe abangani belokhu bengakholwa ukuthi kuyenzakala
kudingakala uhulumende ukuthi aqhuquzele kakhulu ikakhulukazi uhulumende lo okhangelane environment ukuthi bazame ukuthi basondele ebantwini babhode ilizwe lonke jikelele bakhumbuze abantu ukuqakatheka kokuthi abantu baziphathe njani emhlabeni ukuba conservative ezintweni esiphila lazo noma ezinto esiphila kizo ikakhulukazi kwezinye indawo into ezifana lokuthi into zokuavoida ama-high emissions ayiyo akhoza kakhulu ukuthi kube ukufudumala komkhathi okubizwa kuthiwa i-global warming ukufudumala komkhathi lokale kokugcina kusenza ukuthi izinto zingasakhontroleki kuhle kudingakala ukuthi bakufake kuzwakale kuhle ngitsho lasezikolo abantwana babafundise abantwana kube yi-subject eqakathekileyo ngoba ingumgogodla wempilo zethu ingumgogodla wempilo zethu njalo ingumhlahlandlela wekusasa lethu ukuthi kusasa lethu lingadifayine kanjani ngoba kungenzeka ukuthi sigcine sesiphile enkangaleni kungenzeka ukuthi sigcine siphila impilo esingasoze senelisi ukufuya esingasoze senelisi ukulima ngenxa yesimo somkhathi so kuqakathekile kakhulu lokuthi senelise ukuthi sibekwazi ukuthi singakumaneja njani ukuzama ukuvikela ukuthi singazitholisi kukhalamithi efana lenaleyo ukuthi sigcine sisiba lokulahlekelwa kwezinto eziningi kakhulu ikakhulukazi imfuyo kube sesithi kakhulu ngezokulima ukuthi lathi thina abantu ekugcineni kuyaze kuyikuphela kwethu ngoba nxa singatholi ukudla kutshengisela sobala khona ukuthi lathi sobe singaselayo ukuthi sizoba le nqubekela phambili enjani empilweni yingakho kufanele ukuthi abakufake kube yinto eqakathekileyo ukuthi kufundiswe kwenelise ukuthi kungene ezindlebeni zabantu kungene ezinhliziyweni zabo babone ukuqakatheka kokuthi abantu singazivikela njani endaweni ye-global warming
lo-ke bekungumnumzana Tifa wajabi bango Dube ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneke njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilala
siyabonga Chris kwezemidlalo kumidlalo yeCasalaga Premier Soccer League edlalwe namuhla iHighlanders inqobe iBlack Rhinos nge-1-0 FC Platinum layo inqobe iCranbourne Bullets 1-0 kwazothi iChicken Inn yanqoba iSimba Bora nge-1-0 layo iHerentals 1 Greenfield 1 Caps United kepekepe Bora 0 Ngezi Platinum 0 kuhlelo abaculi bethu namhlasi lomculi we-hip hop odabuka eManama eGwanda uFatso Mafatso ogama lakhe lokuzalwa nguSipho Ndebele uFatso ucula ikwele South Africa njalo lapha uphethe idlalate lakhe elitsha
Fatso Mafatso wana musuthu MFT.
Okokuqala ngizothanda ukubingelela abalaleli nabalandeli and mina umculo ngaqala 2016 ngisiza amanye amaqembu then ngo-2018 indlela zami zama zathi sithi 2020 ngaqala ke ukuzimela mina hhayi estudio ngayikhafula amagama athintsha umhlaba then ngaqhubeka ngishaya ama-single track ngayikhupha i-album yami yakuqala last year okwamanje usebenzisela ku-album yesibili
utshele malume bafaka amabhashi balungu ubatshele ngiyeza nenkomo nenkulunga ekitiza amadol Every time I miss you, I feel crazy. Every time I miss you, I feel crazy.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Mangabe ufuna ukudownloada noma ufuna ukuthenga online ukhona wonke ama online store deni endlini zokuxhumana uFacebook Mafatso Mafatso Music Entertainment Instagram Mafatso Mafatso Twitter Mafatso Mafatso TikTok Mafatso Mafatso naku YouTube Mafatso Mafatso yonke indawo nje ungithola Mafatso Mafatso then inombolo ungithola nalezi inombolo ezithi 0733 760 677 ose ufaka ikhodi yala eSouth Africa mangekho eSouth Africa ngoba mina ngilana eSouth Africa
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
ngithi ngiyabathembisa okuhle kuphela zoqhubeka uyenza umsebenzi omuhle uzobajabulisa
Suga matota, Mafatso Mafatso, insizwa yaseManama eKwanda. Ehlabela ke kamnandi lapho, esigqibela uhlelo lwethu. Likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo. Kusasa, olivale lisayo, yemi oeno, untunga milinko umo. Kololo kwana, kwa matukandu, na gomba lume, lagavuna mainembeleko. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.